Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulu kandaba siyalamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 17 Mbimbitho 2021 igama uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uhulumende useyekethise njalo iziqondiso zokwenqabela kumemetheka kwegciwane le coronavirus. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ulandula imbiko yokuthi wacela imali yokubhadala amadoda athunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthumba intatheli zindaba eyanyamalala kuminyaka eyithoba minembili edluleyo u-Itai Dzamara ukuze akhululwe.
Yabukisayo okusizisa ubuhlungu yikuthi lapha ubaba uDokotela Mhlanga usuke wadlala amandlwane ngodaba olubuhlungu emulini yakuDzamara.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayisitshiyagalolunye abotshwe ngeviki edluleyo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kamanji kobulawayo namuhla.
Sine sikukhangeleleyo ukuthi ekugcineni batholakale bengelamacala.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Uhulumende useyekethise njalo isiqondiso zokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokuvumela amakhefa ukuthi avule ngokugcweleyo abantu bengadlulisi isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% ababe besidla phakathi. Uvumele njalo imidlalo yonke efana lenguqu ukuthi iqalise. Esazisa ngesinqumo lesi izolo ntambama umphathi ntambo obona ukwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa uthe kuzalandelwa zonke indlela ezabekwa ngumanyano weWorld Health Organization ezokuvikela igciwane leli. Umtswangwa uthe abemidlalo labo kumele bathathe amanyathelo afanayo. Lokhu kuza ngesikhathi uhulumende esithi sezaqala ukuhlaba ababalisi abafundisa kanye labasebenza emithethwandaba amajekiseni okuvikela i-coronavirus ngemva kokwamukela amanye njalo amajekiseni avele kwele China izolo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ephathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 umfundisi uSeni Sibanda ukuthi bakwamukele njani lokhu njengabakhokheli bamasonto.
Ukwengezelela kwe-injection eZimbabwe kwenzela ukuthi abantu begwanise ukukhetha umuntu abefuna ukuthi ahlatshwe ngayo kuqakathekile kakhulu, njalo siyakwamukela ukuthi sokulezinye esezikhona, njalo ukuthi abafundisi labo bebeyingxenye yalabo abangathola injection sikubona kuqakathekile ngoba kuzaletha isibindi ebantwini abaningi nxa bebona abafundisi bethatha injection lezi ukuze bezivikele kumkhuhlane we-COVID-19. Yikanti njalo into eqakathekileyo esigcizelelayo ukuthi kuqakathekile ke ukuthi manje umkhankaso lo uwandiswe njalo umemetheke ukwenzela ukuthi nxa zibuya injection zingagcini izihlala kodwa zisebenze umsebenzi eziwulethelwe wona.
Nxa likhuluma labazalwane emasontweni lapho umfundisi bathi bazimisele ukuhlatshwa yini amajekiseni la ngoba siyazi ukuthi bakhona bamanye amasonto abangavumiyo lokuhlatshwa amajekiseni avele ekhona akhangelane le minye imikhuhlane avele ehlatshwa abantu.
Ngikhola sakhumbula i-survey esayenzayo eyayitshengisela ukuthi iningi labantu 74% ekakhulu emakristwini bayesaba ukuthatha le injection. Ngakho-ke kuyadingakala ukuthi kube lo mkhankaso ozangena emakristwini lakubafundisi sibakhuthaza. Njalo mbona ukuhlatshwa kwabafundisi nge-injection ikakhulu nxa bekhona labo abazimisele ukuthi bekwenze kuzaletha-ke kuyayenza ukuthi kumemetheke ke ukukhankasa lokho kuyabe kusenziwa ukuthi abantu bamukele ama-vaccine la asebuyile. yakhe. Njalo ngiyakholwa ukuthi uhulumende njobe nanzelele ukuthi beqalisa isigaba sokuqala sokuhlaba abantu lezinjection. Kuhlangane labantu abayesabayo labantu ade bechedela ngemuva. Ngiyakholwa ukuthi lesi sibanga sesibili la uhulumende abe phambili atshengisa ubukhokheli ukuthi lawo ama politician abe phambili labo behlatshwe njalo ukuze banike abantu isibindi ukuthi lezi injections zilungile njalo ziyamukeliswa.
Umfundisi uSenis Banda isikhulumeli senhlanganiso ephathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lweCOVID-19 eseZimbabwe Christian Alliance. Umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora ulandula imbiko yokuthi wacela imali yokubhadala abathumba intatheli zindaba eyanyamalala kuminyaka eyisithupha edluleyo uItaitsamara ukuze akhululwe. Eloba enkundleni yeTwitter, uSkwica Mfundo Brilliant Mhlanga uthi wake wamema uMonzora ukuya kudla kwenye indawo kwelebhilitane lapho Monzora amtshela khona ukuthi udinga imali engamadola zinkulungwane ezinhlanu, $5,000, ukubhadala abafana bakamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi bakhulule uTsamara. Umhlanga uthi ulobufakazi balokhu kodwa asenelisanga ukuxoxa laye ukuthi simbuzisise okunenge ngalolu daba. Umhlanga ufundisa ekolijini ye-Hertfordshire kwelebhilitane uthi uMonzora wakhuluma lokhu kulentatheli zindaba angayiqambanga ngegama athi layo ingafakaza okwenzakalayo. Kodwa uMonzora ekhulunyelwa isikhulumeli sebandla le-MDCT uMnumzana Witness Dube ulandule lokhu.
Engingakutsho phezu kwalolu daba yikuthi njengabantu abakwezombusazo kujayelekile nje ukuthi abantu bathuke ubukhokheli, bathuke ibandla, babumbe amanga ngobukhokheli, babumbe amandla amanga ngebandla. Kodwa okusidabukisayo okusizisa ubuhlungu yikuthi lapha ubaba uDokotela Mhlanga usuke wadlala amandlwane ngodaba olubuhlungu emulini yakuTsamara njalo oluhlinikeza indlela esimkhumbula ngayo uItaitsamara njengomuntu esasebenza laye kabanzi kubandla le-MDCT. Ngakho ke esikutshoyo njengebandla ikuthi nxa kukhona akuphetheyo njengobufakazi obungayenza ukuthi imuli yakuTsamara lemaZimbabwe onke lomhlaba onke ube kwazi ukuthi kuyini okwenzakala ngoTsamara, kakuthwale aye lakho emapoliseni kuncede uphenyo njalo kube ubufakazi bokuthi kwenzakalani. Ngoba thina njengebandla le-MDCT kugoqela yena umkhokheli wethu baba uDouglas Monzora labantwana beZimbabwe bonke nje basathiye indlebe kuye wonke okhuluma ngalo ngaleli qhawe lethu ukuthi babekwazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngempilo yakhe, watshonaphi, wadliwa yini.
Manje njengebandla akhona yini amanyathelo elizawathatha?
Umongameli we-MDCT ubaba uDouglas Monzora ungumuntu osehambe amazwe amaningi ebona abantu abaningi, ngakho akala mkhumbulo wokuhlangana lo muntu akhuluma laye ngodaba lukaItaitsamara oluzwisa ubuhlungu kangaka ngale indlela okubaliswa ngayo enkundleni ye-social media ye-Twitter ngalo muntu esingamaziyo ebandleni ukuthi yena ungumuntu umhlobone. Njalo ubaba uMonzora akala budlelwano lezano kumbe abakhokheli bezano kumbe imuli zezano ukuze okungaze kufike ehlobeni lokuthi kube lokuphathisana endabeni ezepolitiki ngalolu hlobo olubaliswa ngayo. Kuyadanisa ke ukuthi umuntu uyakhetha udaba oluzwisa ubuhlungu kangaka ukunyamalala kukaItaitsamara kulokho kuyisilonda enhlizweni zemuli kaTsamara kodwa lasemulini senza abantwana beZimbabwe jikelele ukuthi waya ngapi ngoba umuntu owayesenza imisebenzi eyayibonwa ngumuntu wonke. Saya thina njenge MDCT lo president ubaba uMonzora sazi khonoko okwaziwa ngabantu bonke emphakathini weZimbabwe ukuba uItai Dzamara ungumuntu owanyamalalayo esiloko singazi ukuthi wanyamalala wachona kuphi.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayisichiyagalolunye abotshwe ngeviki edluleyo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo lamhlanje lapho azakhalaza khona ukukhululwa ngemali yesibambiso ibail. Kukhangelelwe ukuthi bayabe sebehloliwe ngabezempilakahle njengokunquma kukamantshi izolo ngendlela yokubona ukuthi balimala okunganani bebotshwa ngamapholisa. Ababotshiweyo laba betheswa icala lokubangela udlakela bephandle komthethwandaba kamantshi kobulawayo besola ababesithi ikuhlukuluzwa komkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo ngamapholisa. Umoyo kabotshwanga njalo kaziwa ukuthi ungaphi. Elinye lamagqwetha elibamelayo umnumzana Ngqobani Sithole owe abameli Lawyers for Human Rights uchasisele uthandekile mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Okusuke kwenzakala ukuthi bengena last week sase njengoba bechawe ngamapholisa ngendlela edanisayo. Amapholisa angana ayichawa umbango besifuna ukuthi odokotela babahlole kube lama medical reports. Yebo, babe bengahlolwanga ngakho ke sithe inkosi kayinikisa inqumo sokuthi kusasa babuye behloliwe kulama medical reports lana.
Ye, ngezinye indlela ukuhlolwa lokhu kuyabaphuzisa yini ukuthi bethole ibail kumbe kuqakathekile ukuthi wenziwe linga-apply ibail?
Kuqakathekile kakhulu ngoba uyabona ibail it's an intermediate relief or liberty. Sine sikukhangeleleyo ukuthi ekugcineni batholakale bengela macala. Angithi thina esikubonayo ukuthi babotshwe bavalelwa kuthiwa bajikijele ngenxa yokuthi besebelimazile. Bona babalimazile laba bantu. So ukuzama ukuvala ukubalimaza babatshayile. Konoko ukutshaywa yikho sifuna ukuthi kuphumele egcekeni ukuthi no laba bantu kabavalelwanga ukuthi kuthiwe benze khonokho abakwenzileyo ngoba abona babenze khonokho abakwenzileyo behlulekile ukubabamba.
Kulula yini ukuthi lithole lezi ncwadi ezivela kubodokotela ikakhulu nxa kungamapholisa angabe yenze lesi senzo?
Lokho vele asoze sibuyele emuva. Into esiyifuna njengayizolo asiyiceli ukuthi yenzakale, sifuna yenzakale. We are demanding ukuthi incwadi lezo zibuye.
Kodwa lina liyazibonela ngamehlo yenu ukuthi ngempela balimele.
Uvele ukhangele nje wabona umuntu yisho ukuthi livuvukile ikhanda lidabukile. Lokho abazama ukukwenza lokho kuzama ukuhlela ukuthela amanzi emhlanweni wedala.
Itheli ixoxa leyindaba lihluza emthethwani ndaba eyokulimala kwabo. Kuyini okunye okukhulunyiweyo nabachuchisi ngumanje?
Umchuchisi abachuchisi bavumelane lathi, nomanje uvumelane lathi wakubeka obala ukuthi kusasa. Akula ngenye indlela lawo lezo ncwadi kumele zibe khona. Ba director le prisons ukuthi ihambise abantu labo kwenzwe njengoba kunjalo. Khuluma ngendaba yebhethi.
Lo ngumnumzana Ngqobani Sithole elinye lamagqwetha amela amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party. Ubeqoqa icingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Manje ke sikhangele iziphuthumayo sivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba ipolisa lesotsha babotshiwe edolobheni leBeitbridge ngemva kokutholakala belokwenza lokukhululwa kwenye itruck eyayivinjwe ukungena elizweni. Uhulumende ubikwa ezakhulula izibotshwa ezimbalwa phansi komthetho ovumela ukukhululwa kwezibotshwa ngumongameli. Kukhangelwa amacala ezawadalayo lokuthi umuntu uyabe esebhike isikhathi esinganani. Lokhu kulotshwe enkundleni ye-Twitter isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Charamba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salwanani basakazi be-Studio 7, siyalibingelela, siyalibonga, siyalijabulela ngokusethulela indaba ezimnandi langomsebenzi omkhulu elisenzela wona. Ngukhetho ebhebhe, ngikhuluma ngisegaboroni Botswana. Mina basakazi ngithi sicelane ke lisibuzele lubaba lo umnangagwa ukuthi kulesikhathi sike sizwa kuthiwa usephendukele enkosini mnangagwa tends to God. Besicela ke lisibuzele ukuthi lanxa wayelapha enkozweni kazangazwe yini kuGenesis kuthiwa the blood of your brother is crying out to me from the soil. Hence the soil is cursed. Inhlabathi isiqalekisiwe ngenxa yogazi lomfoweni. Umnangagwa akayekele ukuba epretender eqambela ilizwe amanga nxa ngempela wayesekhetha ukuthi usephenduka usebuyela enkosini ka izenzo zakhe kaqale alungise indaba eyidala ukufuthelana eyiproblem number 1 kuleliyana ilizwe. Mnangagwa kalungisise igazi elikhala liviza kumdali from inhlabathi. Inhlabathi yeZimbabwe iqalekisiwe ekele ukube khuluma eqambela abantu amanga ethi hey umkhono musisuka uma new dispensation. Umnangagwa akulanto azayenza. His hands are full of blood. Izandla zakhe zigcwele igazi. Inhlabathi asebenza kiyo iqalekisiwe. Imphefumulo yabantu labana abaphosela emgodini ilele kabuhlungu, babulawa kabuhlungu, ikhala njalo nje. UNkulunkulu ngomuntu wonke. Umnangagwa kalulungisise lolo daba ngoba akula kuthula kuzaba kuleliyani ilizwe. Ukufuthelana kukhona ebantwini. Inhlabathi iqalekisiwe. Yonke imizamo nje abathi bayizama bafana labantu abathela ebhakedeni elivuzayo. Ngiyabonga.
Sanibonani nonke kuStudio 7. Awu bantu bakithi ngiyalibingelela lonke kwalithuphi kwezwe kumbe kuphi komhlaba lapho elikhona bantu bakithi. Hayi mina ngimphawule bantu bakithi ngalolu daba lakithi ezweni. Liyabona nje bantu bakithi i-sanction yalo kuqhubeka iqinisa phambi ngendlela i-government yeZimbabwe eziphatha ngayo. Phela kuthi i-sanction izaqhubeka ilokhu isiya phambili ubeke nje from 2020 kuzokuthi manje 2021 iZimbabwe azenza kunezinjalo. Into encane kuyagcwalisa amasotha ebayishaba. Into encane kuyagcwalisa amasotha. Bantu bakithi sisezohlupheka emazweni. Lawo la amazwe sikuphe ama-economy amanga kahle bazosivumela sihlosele emazweni ethu. And liweselele ukuthi ilizwe libheke ukuthi alibonisi nje lokuthi izalunga iphinde kancane kuyabheda kubi. Into abazenzayo i-government liyane imbe. Yazi ngiyazi ukuthi into osalandela i-government leyo zona PF ukuthi uzitshela ukuthi iyenzani nje. Hayi, lokhuyana kuyanyanyisa. Uma ungathi uyabuka khona manje umqondisi nje wabe bayamdinga. Into endi yena uyenzileyo one yiphi? Ube right mase yakhipha umuntu eplus nakukho umuntu ongavumeli ukuthi kufanele uqhampe umuntu ezongena indlini omunye umuntu etina ngezokubakhonya la ukhonya kanjani indana yazo yakho. So le yibona into yakhona ungayibheka isasele u-tribalism phakathi sihlasile sithi sesiyenze nani into yomqondisi bala ma-tribalism izano PF noma kwale tribalism and abakithi labasindebeleni abakhulu izano PF angabheka abala msebenzi kwabo babafika le kuzalo baziphendula babamashona so kungani namashona abasafani nokuthi abela abayikhulumi inetebeleni abayikhulumele yonke into nje abayikhulumelayo ne-about amashona kuphela sebuphendule babamashona. Ngokwesikhohlweni ngabe ukuthi abasase ngabakithi basihlamukela wena abantu badukile. So into fayi isitsho nje bantu bakithi lo mqondisi la etwele kuyo manje imncediseni into embc iyalena if namaphosa la achaya abalandeli bakhe la arong achaye abantu labo bantu laba kuthi abetoti abirong baro ukuthi batoyitoyile lawo maphosa achaya abantu labantu abafana abebetshe zokubetshe because bonke labaphosa abona rong alimaza abantu iphosa elinjani elilimaza umphakathi ibozobona khona nje ukuthi izalo PF yona ke umuntu wesindebele naye ifunde phakathi. So ithi nantu bakithi sindeyi lokubasibambane le phatha abantu abayifundisa ivotelen sinikeza namandla ngokubuzisa abayifunda ngabantu bangayifunisa nophe bayakwazi empumelelweni indlela empumelelweni abayifuni maybe bona ilizwe maku ma-sanction bayikhona ithuba lokuthi batshontsha kahle amagoldi layo into ma-sanction batshontsha kahle wakhula mntu ozababona indlela yabo ukuthi beziphilise. So ikondlela imusantu bakithi esindebeleni le phatha siyivoteleni yeza siphumelelisa that's wabona beyizonda bayibonisa iphakama sisiba lamandla.
Studio 7 omuhle ekuseni yalamhlanje ngiyabingelela sihloko ngiyabingelela abasakazi bami abahle kuStudio 7 elisiphathele umsebenzi elisinika uluthi nsuku zonke. Mina okhulumayo ngumfana walaphana komayeza enanda ngokuzalwa kwesakonkomo isigodi ngizehlisa kakhulu ngaphansi komthunzi wesizwe samandebele ngikhonseni kakhulu ngithi lelalizwe sihlobo zami as long indaba yegugurawonde ingalungiswana angeke lilunge ngoba siyakhala sisizwe semathebelelendi baloko bekuziba ukuthi bayilungisele yandaba vele amabhadi adlala lelilandela lalelizwe ngoba isizwe siyakhala sisemnyameni ngoba bengafuna ukuyilungisa engikwenza ukwenza ngisho lokho ikuthi abantu abakwenzayo baloko bephethe umbuso bayihlo ukuzisola abaziboni belephutha ngoba ngomthetho wafana ukuthi ngabe bababusa labantu abafana ukuthi abasehlalweni nabantu laba kodwa ke anyway uNkulunkulu ngiyokwazi ukuthi uzoyenzani sibonge laphana ukuthi uNkulunkulu aligcine liphephi lesizwe semandebele lingakhathazeki ngelinye ilanga uNkulunkulu uzolikhulula kule corona engapheliyo mhlambe lefike manje corona izase sidlule kodwa leya kithi engapheliyo kuyazi inkosi ukuthi uzodlula kanjani so ngalokho ngithi hayi ngiyabonga sihlobo zami uNkulunkulu aligcine liphephile libahle linjalo usokuthanda ukungihlupha nje ngiloko sengikuzwa ekhaya akwenzakalayo lasezikolo lapha khona kwenziwe isimo selizwe sedola elingahlali kahle uma sofanele thina sizakhamisa sithengele amatisha ama-laptop kuyinto enjani nale ukuthi government ebekhona igovernment isenziwa ngowani ukuthi ixhasa izikolo zakhe yonke into efuneka isikolo ufanele ithengwe izakhamizi angazi noma iyenzeka emathebelezenti kodwa noma iyenzeka izimbabwe kodwa leyo nto leyo ayisiphathi kahle ngoba siyawathenga lawo ma-laptop sibhadala lezo school fees abantwana bafundi manje ukuthi sikwenzelani lokho lama ngikwazi akula ndaba sihlobo zami ngizagcina ngokuvalelisa ngibingelele izihlobo zami zakomayeza zonke la ezikhona imbulika amayeza yonke la ikhona ngidayiphile egoli nasekhaya ngidayiphile imbulika amayeza ngiyayithanda kakhulu ngiyabonga kakhulu
salubonani salubonani basakazi nabathandi be-studio 7 lo nokhuluma ngo-gift sondo kufo kandlovu laphana eplumtree endaweni yakogambo ngikhuleka nakuso isilo ubulelani kalobhengula kamzilikazi kamashobana ngithi mbulazi bayethe siyakhothama kuwe izonye lakho lisuka kunkulu kudela lize liyevinjwa kuzambezi basakazi bengithanda ukudlulisa okuncane lapha lami ndokuzwa abafowethu bekhala ama-audio yethu awadlalwa hhayi bafowethu asibekezeleni lizakhumbula ukuthi i-studio 7 silalelwa ngabantu abadlula mhlawumbe izigidi ezintathu okuyikuthi mhlawumbe abantu abalalela i-studio 7 bangaphezu ka-3 million so ma ngabe uthumela i-audio yakho ingadlalwa qhubeka uyithumela njengami nilokuhlala mhlawumbe 3-4 months eyami ingadlalwanga kodwa mbekezele ngoba nyabenisazi ukuthi umthwakazi mkhulu abantu baningi abalalela i-studio 7 bangaphezu ka-3 million njalo okunye ndokuza abantu bethi hayi i-studio 7 ngabe siyadlala inhlanga zethu njengathi mina la mbuye eplumtree esikhalangeni kodwa ngike ngisho ukuthi i-studio 7 sidlala ulimi lwesikhalanga ngoba siphiwa i-hour kuphela so nge-hour leli ulimi oluziwa ngabantu abaningi isindebele lesishona ngidlule lapho bese ngisiza lapha endaweni yabafowethu lapha abahlala bethi abantu abavoteli amaqemba kithi cha abafowethu abahambe bekhankasa ebantwini umuntu uma evota akavoteli ukuthi hayi ngoba umuntu lo okhuluma ulimi olunjengolwami umuntu uvota ngenxa yokuthi uyabe umtshela ukuthi uzamenzelani so wena ungafika ebantwini ufika ukhuluma amashona this amashona that abantu angeke bekuvotele lokhu wena kufanele ufike utshela abantu ukuthi ama-development ozayenza endaweni zakithi la abantu baza kuvotela siyekele le nto kanti ukuthi ufike ulandela izani ikhuluma amanga lokho lalokho izani siyazi vele ihlala ikhuluma amanga i-grand plan lokhu lalokho i-grand plan vele siyakwazi ukuthi vele it's nothing new uma usitshela nge-grand plan ngiyabonga ngokuhlala ngisethembisa
ngamazwi enilila balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, isigaba se-Texas sibe ngesinye sezigaba zelizwe leMelika esakuqala ukwekethisa imigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala inani labatholakala beligciwane leli selisehla kakhulu njalo lababulawa yi-COVID-19 sebesiba ngaphansi kwenkulungwane ezimbili ngelanga linye. Kodwa abanye abazali kunye lamatitshala bathi ngabe uhulumende eqale waqeda uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 andubana avule indawo zonke. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kweleMelika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Umumo wegcikwana lele le-coronavirus eTexas awukhanyi ukuthi uyehla, kumbe esingathi thina awukhanyi ukuthi kuyehla igcikwana lele le-coronavirus. akukhanyi ngoba ukukhanya ngathi izibhedlela ziloke zilaba abantu abagulayo njalo abantu lokho bethelelana umkhuhlane wona lo yikho ke bona laba bakhokheli belizwe bathi bona kuba ngcono akusela lutho akusenjani kodwa ke ireality yakhona ukuthi hayi akukajengiseli ukuthi ungathi yi-state esesiphumile ekuhluphekeni kwalo umkhuhlane we-coronavirus. Yiwo umumo okhona. Ukuthi abantu bayahlaba ijekiseni, kuyakhanya ukuthi bakhona abantu emalayinini lapha ngoba kulezi ndawo zakhona lapho kuhlatshwa khona. Obe kungathi kuyashoda la kokushotiswa yiyo isnow lesiyana esaba khona yi-vaccine. Kodwa ke ngemva kwalokho amaviki amabili la, bakhanya bayahlaba. Ngingazi la gugithi thina abensundu laba bamnyama ukuthi bawuthatha njani ngoba bake bahlatshe ijekiseni engasiyo so bangathi bayesaba mbijana.
Ungasitshela ukuthi isigaba sona leso eseTexas siyabona ukubana ngesinye sezigaba esezivulile, kuhamba njani, unjani umumo ikakhulu lapho kuvuliweyo, bayahamba yini abantu ngobuningi?
Bona laba ohulumende ugovernor uthi akuvulwe zonke indawo, kuyekelwe lokufakwa ama-mask, kwenziwe yonke lento khona lapha eTexas. Kodwa ngijilo ngaphezulu ngalo ukuthi umkhuhlane lo ukhona la, akusomanga wona la ukuthi ukhona. Ikuthi nje laba eTexas bayilaba nabantu labe sithi thina ngama-rednecks, abakholwa kakhulu imfundiso le eka president lo mdala osowaphumayo owadliwayo kuma elections. Nxa besenza benza okuphikisa lokhu okukhulunywa nguhulumende kathesi, kodwa ke baphikisele entweni engabasizi lutho ngoba abantu baphakathi komkhuhlane, abantu bayafa, abantu bayagula. Yikho ke ungakhangela noba kuthiwa kuvuliwe, asikaboni lapho kuphithizela khona osekutshengisa ukuthi abantu sebekhululekile, sebezidlela, sebezihambela.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Houston eTexas ngapha kwele Melika.
Chira, what's this? Good Sunday, 900. Namona intandi boma, aicha kuchindiri kade ngoma. Anyera mega sima popoma, di nakarone kuchila mbeke zakaoma. Manai, yonkin to tabi kona, zanye mafigi zolo yole kona. Pafete uza lizo mbona, abamega bawari lapa yiko beno mbona. Manai, abandova nechi moti sofa.
Baby, I no gonna figure. Handi tika mira, baby, wangu atendeka. Mawako mchuno achirereka. Kuita zenge harikuda kumbondi bereka. Ile million dollar treasure. Zwan, nyatata pite pleasure.
Chimuti ingoma ka.
Zwan, nyati nyambone geza. Manai, namona
ingoma. Manai nine, ehamba lo Enzo Aisha.
Anyera verasi mapopoma. Atino darone kuchisha bengeza kaoma. Manai.
singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende usekethise njalo iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ulandula imbiko yokuthi wacela imali yokubhadala abathumba intatheli zindaba eyanyamalalayo u-Itai Tsamara. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.